Umnangagwa wethule amazwi la ngesikhathi uhulumende eseqale uhlelo lolu eMathebeleland oluphikiswa ngabantu abaningi abathi akumelanga angene kudaba lolu ngoba kuthiwa ngomunye wabaphatheka kumbhuqazo wegugurawundi loba ekuphika lokhu uhlelo lolu luqhutshwa zinduna njalo kuvalelwe phandle ababalekela umbhuqazo lo abahlala emazweni atshiyeneyo. Umnangagwa uthi lokho okwenzakala emuva akumelanga kuqhubeke kuphazamisa ilizwe esithi uhulumende wakhe ufuna ukubambanisa abantu bonke.
The Second Republic is driving the efforts to find closure and healing for the scars from the disturbances that characterized the early years of our independence through various mechanisms, including initiatives led by our traditional leaders and communities. We are addressing the Gugurawundi matter.
Okwakhathesi uhulumende wami uza le mizamo yokuba siqede udaba lolu ukuqeda amanxeba alethwa ngokwenzakala sisanda kuthola uzibuse. Sisebenzisa indlela esincediswa zinduna zethu silungisa udaba lweGugurawundi.
Umnangagwa uthe umsebenzi lo uzakwenziwa zinduna emhlubulweni weMathebeleland lapho ezizabhotabhota zikhuluma labantu abathinteka ngombhuqazwe weGugurawundi. Kodwa ingcitshi kwezombusazwe le ndaba zokukhumisana umlotha zithi uhlelo oluqalwe nguhulumende alusozelwe nelise ukupholisa amanxeba ngoba luthiye phandle ezinye izigaba zelizwe labanye abantu zikhuthaza ukuba ngabe luqhutshwa lasebulenjini be-intanethi. Enye yalezi ngcitshi esebenza nenhlanganiso ye-Zimbabwe Trust umnumzana Reward Siziba uthi bekumele uhlelo lolu luqhutshwe ngendlela eyamukelwa ngumuntu wonke.
Thina sithi kambe ngizinduna zodwa yini okumele zikhangele, yizo zodwa yini okumele zilungisise udaba lolu, kumbe kulezinye inhlanganiso lama-political party abanjengabozapho okumele babe uhlangothi lona lolu lukhangele ngendaba lezi, ngoba ngabanye ababekhona ngesikhathi sonalokho kusenzakala.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mbuso Fuzwayo okuhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu othi loba nje uhulumende enze kuhle ukusungula uhlelo lokukhulumisana loZulu ngumbhuqazwe lo bekumele engafaki imigoqo.
Laloba bezimisele indlela yabo abafuna ukulungisa ngayo ayisiyo indlela esuthisa ama-victims, indlela ejabulisa u-perpetrators.
Ilunga le-ZANU-PF umnumzana Prince Ncube uthi okwenziwa ngumnangagwa kulungile ngoba kuyindlela ezakwenza ukuba ilizwe libe lentuthuko, kungabi labanye abayabe belokhu bebhibhidla amanxeba aseleminyaka leminyaka.
Umongameli u-President Emmerson Mnangagwa uyabambanisa abantu abeZimbabwe. Siyathaba ngendlela enza ngayo umsebenzi awenzele ezintwini ngoba lokhu yikho okuzabambanisa abantu abeZimbabwe.
Kunabantu abafika inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 ababulawayo yi-5th Brigade kusukela ngomnyaka ka-1982 kusiya ku-1986. Ibandla le-PF ZAP elalikhokhelwa nguJoshua Mqabuko Nkomo lingakalobelani isivumelwano somanyano leli-ZANU PF ngomnyaka ka-1987. Owayengumkhokheli welizwe uRobert Mugabe wayala ukuxolisa esithi wakuyikuphambana kancane okwenzakala ngesikhathi lesi. Waya kugoqanyawo engaxolisanga. Uhulumende wakhe wazama ukuhlolisisa udaba lolu esebenzisa iJihambakwe Commission of Inquiry eyayikhokhelwa ligqwetha elikhulu umnumzana Simplicius Jihambakwe, kodwa impumela yakhona yafihlwa. Abanye babambe owangaphansi besithi pho lokhu okwenziwa zinduna ngokwani, njengoba lakho kulakho ukuba kugcinwe emahhofisini kahulumende kumbe kulahlwe ngumnangagwa. Kulabanye njalo abathi umnangagwa ulakho ukuphekapheka impumela yakho lokhu okuqhutshwa kwamanje zinduna. Abadala bathi sizayicela ivuthiwe. Kusenjalo uncome njalo okwenziwa uMabuya esithi wanda kakhulu impi efuna ukuba eleZimbabwe libe lozibuse. uMabuya wathetshulwa yingwe mhlaka 12 Zibandlela ngomnyaka ka-1952 esigabeni seInsiza eMathebeleland South ubhubhe ngeviki edluleyo ngemva kokugula kwesikhatshana. Ngomnyaka ka-1954 imuli yakoMabuya yathuthela kweleZambia, kwathi ngo-1969 uMabuya waphatheka kwezombusazwe ngokungena kwakhe kuviyo leZanla. Wasuka waya enkambeni ye-Idumbi kweleTanzania lapho aqeda izifundo zakhe zebutho. Kusukela ngomnyaka ka-1972 uma kuya walwa impi esendaweni yemtoko wathi ilizwe selithole uzubuse wangena kubutho leZimbabwe National Army uchiye unkosikazi abantwana nabazukulu abambalwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.